Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Linali vuka njani zilukandaba. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-22 Mpandula 2021 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukwengezelelwa kwemigoqo ye-lockdown ngamanye amaviki amabili kusolwe ngabanye.
Hayi bekungafanelanga ukuthi kuqhubeke u-level 2 bese kufanele ukuthi kuyekethiswe abantu bakwazi ukuhlangana lama-business akwazi ukusebenza.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokususa abantu emizini yabo endaweni abahlala kuzo ukwenzela ukuqhuba inhlelo zakhe lokupha amaChina ezinye zalezi ndawo.
Badudulwa nje ngezizathu ezishiyeneyo ezinye esingaboni ingani yizi zatho ezilomsoco.
Inhlanganiso ye Christian Alliance iphathisa izakhamizi zeGwanda ukuphuma lamacebo okuzivikela ebugebengeni osebubhahile bubangelwa ngojekeja.
Abantu bayananzelela kakhulu singakhangela yena uPresident Mnangagwa. Usethe izinduna zibe yizo ezikhangela indaba yeground. Izinduna zingeke zasebenza zodwa.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwemigoqo ye-lockdown ngamanye njalo amaviki amabili kusolwe ngabanye abathi ukwehla kwamanani ababanjwa igciwane le-coronavirus kutshengisa ukuba uZulu sokumele avunyelwe ukuphila njengensukwini lanxa eyabe elimuka igciwane leli ngokulandela inkuthazo yabezempilakahle. Kodwa uhulumende uthe ilizwe lizaqhubeka likusibanga sesibili u-level 2 wokuvalwa kwelizwe kuze kwedlule amanye njalo amaviki amabili lapho azazisa khona ukuthi lizehliswa na izinga leziqondiso lezi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus i-Citizens COVID Monitoring Mechanism umnumzana Efidlela Ncube.
Hayi bekungafanelanga ukuthi kuqhubeke u-level 2 bese kufanele ukuthi kuyekethiswe abantu bakwazi ukuhlangana lama-business akwazi ukusebenza akusadingakali nxa ukhangela amanani abantu ukuthi kube kuvalwe ngci ngalendlela okuvalwe ngayo. Ngiyazi yebo uhulumende uyesaba ipolitiki, uyesaba ukuthi ama-political parties abahlangane bebanengi, uyesaba ipolitiki vele. Yingakho usesebenza i-COVID-19 ukuba avimbe abantu, kubonakala sengathi sekunjalo ukuthi kuvinjwe abantu. Nxa ungakufaka kube indlela ezimbili, kube lokuthi umhlangano o indoors lo mhlangano ngaphandle, abantu e-stadium bangahlangana bengu 10,000 bangathelelani COVID-19 ngokuba sikhulu. Kumele kube lenani labantu outdoors lokuthi venue yipi ebazayisebenzisa abantu. Nxa inkulu i-venue layo futhi inani labantu abazahlangana khona babe banengi okwedlula kwezindawo, ukufaka i-100 kuthi abantu abadluli lapho abahlanganayo, hayi lokho kuyikuvimbela abepolitiki ukuthi bangahlangana, akuseyikho kulwisa i-COVID-19.
Nxa sikhangele amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus lezinsuku lababulawa i-COVID-19, ungatsho yini ukuthi kuhamba kusiba ngcono okokuthi iziqondiso lezi ezikhona sekuzamele zikhitshwe zonke na, kumbe kumele kuqhubeke kunje?
Hayi, akungafanele ukuthi kususwe zonke izinto ezivimbela i-COVID-19. Isesekhona. Nxa isesekhona i-COVID-19 noma kungapha emhlabeni, iyabe isesekhona laseZimbabwe. Ngakho ke kungakhathalekile ukuthi kufa umuntu oyedwa ngelanga, baningi, umnengi umuntu oyedwa, akula muntu ofanele afe. Akufanelanga kube lomuntu osesibhedlela, akufanelanga kube lomuntu ogulayo nge-COVID-19. Ngakho ke kumele ukuzivikela kuqhubeke, siqhubeke si-sanitize, siqhubeke siloke sigeza izandla, siqhubeke siloke senze social distancing, siqhubeke lokhe ezinye izinto ezihlanganisa abantu abaningi kakhulu endaweni evimbelekileyo eminyeneyo kuqhubeke kuvinjelwa ukwenza kalokho kumbe babe balutshwana abantu kodwa kungaze kwavalwa ngci ukuze ngoba kubulala amabhizinesi kubalala kubulala ukuphila kwenza abantu bangakwazi ukuziphilisa bangakwazi ukondla abantu babo bangakwazi ukukhulisa amabhizinesi abo kanti ke njoba ngisitsho inani lokuhlangana ngaphandle lenani lokuhlangana phakathi kumele kuhlukaniswe elangaphakathi ningaba lincane kodwa ngaphandle egcekeni lezi stadium abantu bakwazi ukuhlangana bebanengi kulabo abahlangana phakathi
umnumzana efidlela ncube isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane lecoronavirus eCitizens COVID monitoring mechanism ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokususa abantu endaweni abahlala kuzo ukwenzela ukuqhuba inhlelo zakhe lokunikeza ezinye zalezi ndawo kumaChina. Lezi nhlanganiso zikhuthaze uhulumende ukuthi alandele umthetho womanyano wamazwe omhlaba United Nations ngendlela yokwenqabela ukwephula amalungelo abantu. Inhlanganiso lezi bezivela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezibalisa iManicaland, Binga, Bedbridge, Wange, Lubani, Mutoko, Mondoro, Chipinge, Lemasuingo. Umnumzana Kumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ebikulo umbuthano uthi bathumele umbiko ofanayo kunhlanganiso yeHuman Rights Commission, National Peace and Reconciliation Committee neGender Commission of Zimbabwe ukwenzela ukuthi zingenele kulolu daba. Asizweni echasisa ukuningi ngalolu daba kungqoqo ayiqhubelo sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sokuyizizukulwane lezizukulwane behlezi lapho yilo ikhaya labo yindawo yabo yomdeni lamasiko abo abayaziyo yindawo lapho impilo yabo ehlezi khona amathuna boyisemkhulu labo khokho babo akhona indawo yenkaba yabo yikho lapho badudulwa khona badudulwa nje ngezizathu ezishiyeneyo ezinye esingaboni ingani izizathu ezilomsoco yebo abe Binga siyazwisisa ngoba bengahlala amanzi azabakhukhula kumele basuke baye kwenye indawo kodwa kulabanye abe Binga abe Patoka lapho kuqalwa khona idolobha elitsha yindaba kungaphiwanga enye indawo engahlala ngabantu kuze kuphiwe leyo siyekhangela njalo futhi indaba yewange lapho abantu abazukhanya bezadudulwa khona imining sithi hawo shiwa ngathi coal igcwele kangaka ewange indaba bengaphiwa ngenye laba bamayinawo lapho ungahlalanga khona abanye kunjalo laswe Bedbridge lapho abantu abasuswa khona ngenxa yeplantation efakwa yama citrus fruits how kungani kungadingwanga umganga mnengi ama plasma mnengi kuleli lizwe nxa abantu besuka yebo kungathiwa bazakhelwa izindlu kodwa ngubani ozababisela amasiko lemikhuba yabo abesebeyakhile beyenzile besekela izimpilo zabo ngalapho abahleli khona ngakho zakwenza lokho ngoba ungakhangela zonke indawo abantu bayakhala ngokuthi bebengatshelwanga ngesikhathi ukuthi bayasuka njalo lapho kuthiwa kabaye khona kakukafakwa ama-services ayeneleyo ukuze bayefika kiyo
ungasichasisela njalo ngamafitshane elifuna ukuthi ngabe kuyenziwa izikhalazo zenu
thina njengezinhlanganiso sithe sihlangene ngoba besizinhlanganiso ezingu-13 sivumelene ukuthi kumele uhulumende awalandele wona lawo ma-guidelines abekwe yinhlangano laye ayimemba yawo ngenxa yokuthi ayabekwa yi-UN laye uhulumende wethu wayephatheke kukubekeni lokhu kakulandele khonoko njalo futhi sithi uhulumende wethu nxa edudula abantu akube khona esingathi yiwenza komthetho i-justice i-compensation eqondileyo njalo futhi kuqale kufakwa ama-services abantu babuze kukhulunywe labo baye ibone indawo abazafakwa khona bathi ukuthi bathini ngayo bavumelane ukuze kube lento futhi yesivumelwano njalo futhi ekunye sikucela kuhulumende ukuthi ekunye ukududulwa akumelanga vele kube khona angakwenzi okumela kwenze ukuthi akhangele ukuthi lozo investor engahlala njani aphile njani lezakhamizi ezikhona apho ayenze njani business yakhe lezakhamizi ezikhona apho ngizakupha isibonelo njengomuntu oyabebuya ezolima engaphila njani lezakhamizi alime nazo zikhona kulokuthi azidudule kakube khona iqula elikhangela ukududulwa kwabantu uhulumende kungabi nguye le nkampani uma edudulayo kuphela kakubizwe ama-commissions ama-independent commissions lezinhlanganiso labamabandla babe khona abantu baphiwe i-counseling abantu baboniswe bafundiswe abantu amalungelo abo ahlonitshwe ekwenzeni ukududulwa lokhu ngoba lokhu kududula lakho kwesinye isikhathi kuyabe kuncedisa intuthuko yesigaba kodwa nxa sokwenziwe ngendlela engayisiyo sokuphambanisa abantu lamalungelo abo
lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance iphathise izakhamizi zeGwanda ukuphuma lamacebo okuzivikela ebugebengeni osebubhahile kulumango ubangelwa ngotshekeja. Lokhu kuphuma emhlanganweni oqutshelwe emzini weSpitskop eGwanda izolo ngoba bekulilanga lokunanza ukuthula ele International Day of Peace. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance umfundisi uSenisi Banda saqala ngumbuza ukuthi umhlangano uhambe njani.
Umhlangano okuthokozelela njalo lokuphakamisa ilanga lokuthula uhambe kuhle ebesihlangana khona le local peace committee eGwanda eSpitskop njalo ke sihlangane lamapolisa abasebenzelana labo sahlangana lezakhamizi le council labaphathe i-council eGwanda kube isikhathi esihle sikhangele ilanga lokuthula elanamhlanje njalo ke besikhangele thina ukuthi leli langa nxa silikhangele into ekhanya siqakathekile yokuqiniswa njalo lokusebenza kwama-local peace committees ukusebenza kokwesakhiwo zokuhlanganelana kwabantu abamabandla abamapolisa abama-church abama council abama residents behlangana besithi sifuna ukwenza sifuna ukwakha sihlanganele ukucabanga ukuthi kambe singakha njani ukuthula njalo sinanzelela ukuthi izinto ezihlupha abantu kumele zilungiswe khona phana at a local level yikho kuncedayo kakhulu
kudaba lokuletha ukuthula esigabeni kuyini okukhulunyiweyo njalo ngasitshela ngamafitshane ukuthi zona izakhamizi bezivele zikhala ngani kulumanga
izakhamizi lezi zazi zikhala ngokuthi eSpitskop lapha eGwanda ngenxa yokuthi kulabantu abanengi abagebhi golide ababuya ke kuleli lokitshi bese kulobudlwa ngudlwa ngobuningi kakhulu omama bebebanjwa abantwana abavele esikolo abanye bebanjwa abantu bebengenelwe ezindlini njalo kulokugamulana ngamabhemba abanye abantu besifa abanye besiye ezibhedlela ngakho udubo belikhona ukuthi amapholisa abengekho akula police station kumbe base kuleyo ndawo ngakho kwaxoxiswa nale council kwaxoxisana lamapholisa kwagcina kusiba lesinqumo ukuthi kayibe khona ipolice base ilanga lanamuhla bekuthokozelela ukuthi sokatholakala umhlabathi sokatholakala indawo njalo sokulungiselela ukuthi kwakhiwe kuyevulwa leyo police base ngakho bekuyi-commemoration enkulu kakhulu abantu be-local peace committee eGwanda siyabona ukuthi basebenzile ngoba besipholiseni bebekhona bekukhona be-council omeya bekukhona ama-councillors bekukhona njalo town clerk bekukhona njalo abameli uhulumende abe minister of health ngakho kwananzelele ukuthi ukuba khona kwepolice station lokuyana okube impumelo ukukhankasa kwe-local peace committee kuzanceda ke ukuthi kudede lokhu kuchaya kwabantu ukudla udla ngobe sebukhona ngakho siyathokoza ukuthi ngelanga leli lethokozelela International Day of Peace ama-local peace committees njengale eGwanda ibe lempumelo egcekeni njalo sinanzelela ukuthi abantu bayananzelela kakhulu singakhangela yena upresident Mnangagwa usethe izinduna zibe yizo ezikhangela indaba yeground izinduna zingeke zasebenza zizodwa kusho ukuthi zizabe zisebenza lawo nala ama local peace committee abanjalo iwashdog abanjalo abethiba njalo alezi zinto avela sikhuluma ukuthi nxa kuthiwa udaba leground liyalungiswa asikhangeleni lokhu lalokhu lalokhuyana njalo siyabona ukuthi baza kusebenza ke lezi zinduna zabo kube yipart of ukuthi ama local or indigenous ways of okulungisa indaba zepeace and lokulungisa ama conflicts ethu alungiseka lula at a very local level and local peace iqhakathekile njalo ke sinanzelele ukuthi ama local peace committee la abesebenza at provincial level asebenza le national peace and reconciliation commission so sithokozile ukuthi kule mpumelelo enhle ebekhona namhlanje
umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senhlanganiso ye Christian Alliance
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC.
Ngoba manje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abembi begolide abathathu bawele egodini elilamanzi ngemva kokuba ilele kade bemiphezu kwalo lephukile. Kucatshangelwa ukuthi bengaba bebhubhile. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umholi wamapholisa esigabeni seMashonaland West uCommissioner Cornel Dube izolo ubotshiwe ngamapholisa ogatsha lweZEC ngoba ubevimba ukucutshungulwa kwabanye bakhe abetheswa icala lokufumbathiswa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani lonke basakazi bethu abaka Studio 7 elisisakazela inhlelo ezinhle inhlelo ezifundisayo inhlelo ezibonisayo inhlelo ezivula ingqondo esikubona ngibe sembingelela labalaleli bethu bonke nje labacebisi bethu abalaleli abahlala besiba khona enhlelweni labo bekhuluma imbono yabo eminye ingencedisayo ekuboneni umbuzo wami bengicela ukuthi ngiwubuze yilo othi wona kubaba uMagalela Mafa okhulume samzwa esichazela ngomqondisi okuyikho yena akuthandayo kumbe akufunayo yena esekhulile ukuthini abebuyela esidla ethola izimali kumbe akuphendlayo ukuthi abancane labo abantu bakhe abahambise esikolo babe yibo asebemphathisa ngoba lokhu okukhulunywa ngumqondisi ukhuluma ngokuthi abantwana besindebeleni labo abake bebe emsebenzini kanti vele nxa ukhangela indawo zonke khona lapha emathebeleleni uzuthi uyakhangela utholanise sekungani kumbe ukwesigaba selizwe ngendimi eziyabe zikhulunywa kubangelwa kuyini khona kulabantu abakhona apho sibale ngifanise njenge plum tree lapha engikhona ukuthi nxa ukhangele khona lapha kufanele ukuthi khonapha elokitshini lapha endlala khona kufanele ukuthi uzwe isikhalanga kodwa uzatholanisa ukuthi uzezwa ezinye indimi ezivele zingayisizo zibangelwa kuyini khonoku kumbe kubangelwa kuyini kibo kuyinto enhle yini kumbe bakulungisa njani indlela yabo ukuthi beze beyilungise nxa kuyikuthi umqondisi esethe wakubona indlela eyiyo engakhulula abantu besigaba ukuthi labo beke beziswe besendaweni yabo okuyikho okuvele okulwiswayo kuyini ngaphandle kokuthi laba abakulwisayo bevele bezifunela ukuthi bezisuthele bona ngoba injongo kamqondisi iclear iyezwa kuzwakala kungakhathalekile kubona laba abakhangela ukuthi sike sakuzama kwasuka kwathi kwasuka kwathi akuhambelani lokukamakhuphe kona lokho ngiyabonga
ngicela ukubonga ku studio 7 ngicela ukubonga ku studio 7 ngomlilo okhulumayo lapha eJohannesburg ngicela ukuthi sibonge laphana ku-MRP sibonge laphana e-NRZ umsebenzi abawenze kuhle umsebenzi abawenzilele umsebenzi kahle umsebenzi omuhle amakomrade siyabonga 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 sibili kumele baphume abangasibo bakamthwakazi lathi sithole imisebenzi sithole imisebenzi siyayifuna imisebenzi sibili lathi siyahlupheka kanti kuyaze kube nene kuyaze kube nene sibonge lapho kubasakazi Studio 7 mbonge ngumlilo lami ngiyasicelela njengathi lingayidlali audio yami hawu kuyaze kube nini sihlupheka kuze kufike inye 40 years ukuthi kumele sihlale 84 years singasebenzi hawu sikange sabulala abane thina sabulala abane kodwa kulo mhlaba sabulala abane uNkulunkulu ngowethu sonke akaphuzi jwala ngeke uhlangane naye edakiwe esitaradeni kodwa ngelinye ngowethu sonke elathu zasikhululo phezulu sibona
balibonani bodungamile inkomo labo Gibbs Dube angazi imbe izobalwa i-audio yami angazi imbe liyawavula wonke athunyelwa ngabantu kumbe liyaselekta kuphela bengithi imali ingabala le audio noma ingafundwanga emsakazweni noma ifundiwe kodwa ngintombuzo ke ngomthwakazi umthwakazi ukuthi i-political party kumbe igrupu yabomthwakazi abafuna ukuquma iZimbabwe bezimele bengumthwakazi kumbe i-political party. Nxa kuyi-political party, nxa imthwakazi ingathatha umbuso izowayenza namashona, izowathiya phandle kumbe bazoquma ilizwe bebathiye phandle kumbe bazoyenza kanjani. Okunye futhi engikubuzayo ukuthi nxa bengathatha umthwakazi ungathatha wonke imathebhelelendi. Kube ngama MPs kumbe ama councillors awomthwakazi kodwa behlilekile ukuthatha ilizwe u-president wemthwakazi ehlile ukuthatha ilizwe bazoyenza kanjani bazobala yiphi agenda ukuthi mbe bazophuma ilizwe ngakho khona lokhu ukuthi bazothatha ama MPs ama councillors emthwakazi kumbe bazoyenza kanjani besichazisele ukuthi uhlelo lwabo kade ngalokhu kuquma ilizwe kumbe i-political party ngiyabonga
salibonani salibonani studio 7 njengani njani basakazi bodumo hayi mina ngingumqondisi ntemandi asuke kule nkayi ngithi ngithanda ukukhomenta nami nje ngifake umbono wami la kustudio 7 mhlawumbe ngavakala nambono wami eyi kunala abantu abakhomenta beyixeka mhlawumbe mthwakazi abantu bezana abantu be-MDC abantu be-MDC akunanto abangasenzela yona abantu bezana akunanto abangasenzela yona yathi umuntu ethi ephetha kutshela ukuthi i-bygone is to bygone is a bygone uyabesho ukuthini lowo muntu yena ebe esazi ukuthi izandla zakhe zingcolile kusho ukuthini lowo muntu uphinde wena umthathe umenze umuntu ongawukhokhela ukhokhela ngaliphi lowo muntu engakuthandi ma umuntu ezokubiza ukuthi wena ulihu ube sewuzitshela ukuthi lowo muntu uzomvotela umfake embusweni ucabanga ukuthi lowo muntu yini into angakwenzela yona ubuye abantu be-MDC omagale la mafa laba bakhuluma nje kanje kunje kuningi nje into abazenzile nakho umakhuphe wacesha wafela endlini siso kodwa uzomunye umuntu esithi yena ulandeli MDC Alliance cabanga lo muntu uzakuthanda uthanda ngalipi lo muntu khona vele ngeyipi part obona iparty naba vice president abayi 3 ku leadership yabo nje ku presidency benabantu abayi 4 abaphethe yena kohlangothi lwakithi uthola ukuthi kunomuntu oyi 1 yena ungu number bani kwabo ba vice president then wale usithi lo muntu yakuthanda ukuthanda ngalipi yini into engakwenzela ayikho so abantu bakithi mabavula amehlo bahlakanipha abahlakanipha abantu bakuthi baye kulala baye kusetshenziswa basetshenziswa nje abantu bakuthi kungenanto abazoyithola buka manje ubulawayo uphuza amanzi angcolile isiweji yodwa yonke le ndawo yini enza bengalungisi ngoba abanandaba nabantu bakuthi kuthiwa vele mabahle. Sibele ngoba iqin record even noma ubhekwe sithi abantu bakuthi balantu abafundanga. So lo muntu othi abantu bakuthi abafundanga ucabanga ukuthi elo bandla yini into ezokwenzela yona. Ogawule laba babhizi bakhamisile bahamba bekhuluma udodi njengabantu bakuthi yini into abayitholayo. Bona bayadla basuthi abantu bakuthi bayalamba. Bona othuma abo zinkokheli bani ezingakwazi ukulwela abantu bakubo. Khona mbuzo bani abake bawethula ephalamende ngendaba yegugura wundi. Ngaphandle kokubana nje baye begxeka besithi abantu bakuthi bathule balalele lowo dodi. Richard Moyona abathanga abantu bakuthi kodwa babhizi bamba bethathela abantu bakuthi amaplus. Yothi inkokheli, inkokheli bani engudodi kanjalo. Ngoba ngudodi le, inkokheli bani njalo. Engakwazi ukulwela abantu bakubo. Ibhizi hamba ithathela abantu bakuwo amaplus. Kodwa ithi inkokheli imele labo bantu. Ubheke umgwaqo osuka nje enkabi ubulawayo nkayirod. Uthi ubole kanjani. Osithembile njani ube yi-MP phayana. Kuna ngisho negama eliyi-one owalikhuluma ngomgwaqo loya. Uthi umuntu olwela abantu bakuthi ubalwela ngalipha abantu bakuthi umgwaqo ubolile nje khona vele nozalwa kuphi nalo Sithembile angiqondi nokuba nozalwa enkaya ngoba inkaya ngendlela eyiyona kodwa uthi ungummeli wenkaya ngeyiphi i-development aseke wayizise enkaya abantu bakithi abayibonayo ukuthi kune-development eyenzekayo enkaya abantu bakuthi abavuka bahlakanipha abantu bakuthi bayeke ukulalelana nododi lo wabo wabezana ne-MTC udodi lo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli wakwele Zambia umnumzana Hakainde Hichilema wamukele ngokuthaba umbiko kamongameli Joe Biden awethulele umbuthano we-United Nations General Assembly izolo. UBiden uncome abasakhulayo bakwele Zambia ngokuvota ngobuningi, wathi lokhu kutshengisa ukuthi abasakhulayo balawo amandla okuzisusa ebunzimeni ngokuvota. UHichilema eloba enkundleni yeTwitter uthe amazwi kaBiden ayajabulisa kakhulu ngalesi sikhathi ngoba ilizwe lakhe lidinga ubungani lamazwe awentshonalanga ukuvuselela umnotho welizwe obusuchaphaziwe ikungethembeki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Ye baba Gande, mina mbona ngathi sibili into le eZambia ibe yinto ephose sibili kungathi ngabe ama-Afrika wonke ayakopa khona phana eZambia. Into eZambia yenzakale kuhle kakhulu ukuthi kusukela one ukampeyina kwakhona besalungiselela ukhetho, two ukuvikelwa kwalo ukhetho lokhona, three ukuthi umongameli lo obekhona ehle esihlalweni la esiyambonga kakhulu. Mnambona ngathi wenze kuhle kakhulu uLungu ukuthi khona avume ukwehlulwa ukuthi hayi abantu sebekhulumile. Nxa abantu sebekhulumile yikho lokho kukhulunywe ngabantu. Into eZambia iyancomeka sibili kakhulu engethemba ukuthi sikhangelela ukuthi khonokhu akuthoyo uBiden kuguquke kube luncedo olungayafinyelela ebantwini beZambia. Thina singathokoza kakhulu ukubona ilizwe elingumakhelwana liphumelela lisiya phambili ngenxa yokwenza kuhle okuncomekayo emhlabeni. Kuyafanela sibili ukuthi amazwe wonke ngabe ayafunda khona laphana isenzakalo lesi esenzakele eZambia. Siyasiphakamisa kakhulu kakhulu kakhulu. Kuyadanisa kwesisikhathi ukubona ubukhokheli obuhlala bungatshintshi, kuhlala lokho kunjalo, kuloke kubhodiswana kungaphuma uJoni kungena uSemu, kuphuma uSemu kungena uJoni, kungaphuma uJoni kungena uJames, kuphuma uJames. Hayi, uyazi kuyadinisa kabi baba Gandhi konoko kuyathokoza ukubona ama president ejintana omnye laya kaeplazini lakhaya ehlala abukela inkomo zakhe.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ukwengezelelwa kwemigoqo ye-lockdown ngamanye njalo amaviki amabili kusolwa ngabanye. Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokususa abantu endaweni abahlala kuzo ukwenzela ukuqhuba inhlelo zakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.